nxa sikhangele eZimbabwe yona ngokwayo uhulumende wabumba icommittee yama ministers ama ministers lawa goqela mina uminister we-state enterprises and parastatals uminister we-transport uGotse uminister we-industry Welshman Ncube uminister we-tourism uMzembe lo minister we-environment uNema sahlangana sakhangela i-report eyayenziwe i-Ernst & Young Ernst & Young yithe sasicelile sayinika umsebenzi njenge-consultant ukuthi ikhangele zonke izinto ezenzakale eZimbabwe icubungule izikwelede icubungule izisebenzi icubungule ama-frematina wonke ukuthi anjani asebenza njani konke okungabe kukhona bakwenzile lokho basebesinika ke i-report sayamukela sayikhangela okwakhathe sesilungisa eyethu i-report njenge-task force ukuthi ihanjiswe ke ku-cabinet i-cabinet izayikhangela ingayikhangela sokuzabonakala ukuthi okuzakwenziwa yikuyini kusiya phambili.
Ubona zani idale le-cabinet liza kuthatha njani khonokho kumbe ngithi ugwalo lolu bazaluthatha njengalokhu elokufake khona lina?
Engikwaziyo ukuthi i-cabinet ikhathazekile njengabantu bonke beZimbabwe bakhathazekile ukuthi kanti lelizwe bani i-frematina ezingasaphaphiyo kambe izethekeli zizabuya njani okuthengiswayo i-trade kuzahamba njani. So wonke umuntu ukhathazekile le-cabinet ikhathazekile ngokunjalo ke i-cabinet izalukhangela lolu daba kuzakuba lokuxoxisana sibili okuzwayo engathi mina i-robust debate ngemva kwalokho sikhangelele ukuthi sizaphuma lamaqhinga aza kwenza ukuthi i-Air Zimbabwe impiko zelizwe ziphaphe.
Manje kukhanya ngazani ke indizamtshina ziyaqalisa ukubhapha, so nxa sukhangele khonapho ziyaphapha njani kanti indizamtshina lezi khona kusalungiswa khonokho elikwenzayo?
Sikhangelele ukuthi hayi indizamtshina zizaqalisa ukuphapha ukuthi zizaqalisa nini lokho kuzabonakala, kodwa isifiso sethu yukuthi indizamtshina ziphaphe ngobuningi bazo.